bashiye melika lapha uyadingisela utona kanti kuyini okubangela ukubana bafungenela ubuswa kwethu lapha kwele Zimbabwe bacine befuna uba yingxenye yalabo abanye abantu abafuna ukubusa lapha kwele Zimbabwe. Kwesikhathi they actually act as if bayi-opposition political party sibili edilayo it's a government in waiting imelele ukubana ingene iqathi. Ama-political reforms akhulunywayo sukela ukuqalisile i-New Dispensation nale i-Second Republic. We have seen a lot of things zingena kuparlamente siwabona ama-bills amaningi aphaa phambili before parliament right now. Konke lokhu kuyinto yokuzama ubana kuqondiswe kuiswe ama-reforms nalawo abakhuluma ngawo. Even ama-reforms e-media they are now over 75% done. It's a process eyenzakalayo and the parliament is seized with that process. Abahlalanga nje benza konke imizamo yonke ukubana ama-reforms lawa ayedale abe khona. I have no effect on that. There was a time when ZBC news crew was turned down kwi-event AMTC Alliance. Behamba ukuyakhava baxotshwa abantwana nina nabantu bethanu behamba nikatshana.
Mhlawumbe bayazixotsha iintatheli zindaba zabo ZBC labo Herald ngoba bona beMDC ngoba bathi lapho imisakazo lamaphephandaba kahulumende ebhala khona ngabo ibhala kubi akula lutho oluhle elukhiphayo ngabo.
Angiboni kunjalo mina, ngibona kuyi issue yokuthi kona mhlawumbe nxa sebebhala babhala mhlawumbe bele one side of the story beyela iside the story yabo ngoba bona basevele babavalela phansi. Kukanti ke vele izikhathi zonke nxa kuntako iphume kuhle ungayifihli emgodleni ithuthise phandle yikubona iphume ibe semgcekeni khonokwana yiko kunceda ukuthi kona even nxa umuntu esesithi kona usekhulume wena sebhala kalokhu wena ukhulume lokwana susithi hayi but mina ngathi kanti wena susithi uhamba njani andingikho umuntu ongadalela even i-litigation and stuff like that.